Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mungela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 uMpandula 2019 ngokhefu Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla leMTC batshengisela edolobheni leNew York ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa elungisela ukukhuluma emhlanganweni we-United Nations.
Sibatshengisile ibizwe lonke sekubona ukuthi khona hhayi into ezenzakala eZimbabwe lento ebefuna ukuthi khona bazibone abakutshelwayo iqiniso sebelazi sibili.
Lokhu kumangalisa abalandeli bebandla leZANU-PF.
Into mina engizisa obuhlungu kakhulu yikuthi uyathola abantwana beZimbabwe, abantwana bomhlabathi besiya khona le nelika sebetshengisela befuna ukuthi ngabe izinto ziyafawa, izinto zangibona kodwa zilimaza ilizwe lethu.
UDokotela Peter Magombeyi owakuthiwa uthunjwe ngamapholisa ensida lokhu sesibhedlela eHarare. Kambe isidumbu sikamoya uRobert Gabriel Mugabe singenziwani engakangcwatshwa? Lingagudwa
ngezamaesevulile uyabekwa yikho nxabe lokho bemgcinile ukuthi bazamfaka itswayome ngokunye lakho kusho ukuthi kungaba isifiso sabo.
Lingagudwa ngezamasiko ezabatsha lezokholo lwesikristu. Sizalathulela njalo ezemidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile eNew York kwele Melika lapho azakwethula khona umbiko wakhe ngolwesithathu emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Umnangagwa uhamba labakhokheli benhlangothi ezitsheneyo zikahulumende abagoqela umnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo obona ngezokudlelana lamanye amazwe, usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe labanye. Ukhangelelwe ukuthi uza kwethula okutshiyeneyo emhlanganweni lo okunjengezidezizo zenoto ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Umnangagwa uthi izijeziso lezi zibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe. Kulabantu abatshengisele izolo emigoqweni bechothoza uhulumende kaMnangagwa ukuthi ke abanye njalo abakunhlanganiso ye-December 12 movement labo batshengisele besekela uhulumende weZimbabwe khona ngale eNew York. Omunye walabo abatshengisele eNew York izolo ngumnumzana Tamburai Mpariwa Kokwere okubandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Sibatshengisile ibizwe lonke sekubona ukuthi khona hhayi into ezenzakala eZimbabwe lento ebefuna ukuthi khona bazibone abakutshelwayo iqiniso sebelazi sibili. Ngoba izolo kulabantu laba abathiwa i-December 12 movement abathengwa ngumgabe sebethengwa ngumnangagwa manje babuyile izolo, thina besingelani labo sikhulumela sisodwa lapha, beza sabatshela abazi nto, bakhuluma amanga abazi lutho ngeZimbabwe. Sibatshengisile-ke sebebona labo sebesazi, ngiyathemba sebesazi kade ukuthi khona kwenzakalani eZimbabwe. Yinto enkulu ebesifuna ukuthi siyenzele yona leyo ukuthi ibonakale ilizwe lonke lazi ukuthi khona eZimbabwe kwenzakalani.
Okunye okulandelayo liyakwenza nini njalo ngapha?
UMnangagwa uyabe ekhuluma i-address i-UN ngolwesithathu, angazi ukuthi uyabe ekhulumani, angasukela khona ekhaya ukuthi azokhuluma lapha e-America, angakwenziwe ekhaya. Yikho-ke siyabe sikhona la sifuna ukuthi simtshele thina laye asibone azwe ukuthi khona sithini, abantu bonke bazi ukuthi khona hayi lo muntu okhuluma yilo ukhuluma amanga iqiniso nanti la sikhona ngaphandle.
Siyabona ukuthi-ke ukhuluma kakhulu ngakhona ku izijeziso zenotho ama-sanctions lawa ungathini khona?
Hayi izijeziso zenotho lezi yinto abakade behamba ngayo laba abatshelwa yina abantu be-December 12 movement ukuthi khona kule zijeziso zenotho. Izijeziso zenotho kuthiwa ngesilungu ama-targeted sanctions, targeted abantu abaqondiweyo ukuthi wena ibo labo-ke abantu abafanele sikhulume ngawo. Wonke umuntu ukuhlupheka kwethu eZimbabwe ukuba kuyithi-ke eZimbabwe into zingahambi kuhle azinani la ma-sanctions lawo, akasibambi sibulawa i-corruption, sibulawa izinto eziningi ezingelani la ma-sanctions lawo.
Umnumzana Tamburai Mpariwa Kwekwere lilunga lebandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe laye eseNew York khonapha kwelamelika. Siphinde njalo sakuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma owake wamela iphelandaba mpophoma edale lephalamende ekubandla leZANU-PF.
Into mina engizisa obuhlungu kakhulu yikuthi uyathola abantwana beZimbabwe, abantwana bomhlabathi besiya khona le nelika. Ngiyakhumbula lala day bengikhuma lomunye we-NDC uComrade Bondo usuke ngapha uya khona ngapho uzotshengisela against upresident ubaba uMnangagwa lohulumende weZimbabwe leZANU-PF. Uthole sibili bebetshengisela befuna ukuthi ngabe izenzo ziyafawa izenzo zangibona kodwa zilimaza ilizwe lethu, zilimaza thina. Size sincede sishuwa ngabantu abangasoba lapha, abantu abangazalwanga lapha kodwa abazwisisayo phela ukuthi hathi ukuthi isizwe sinyama sithuthuke kumele siyekelwe, sivunyelwe, siphiwe ama-enabling environment ukuthi bona sithuthuke. Beze besixhasa bekhona le i-December 12 movement, siyayazi i-movement yabantu abenelika, abantu abamsundu mostly abahambisana nokuthi ama-governments ethu awe-Africa ngazimeli kodwa singabha ngufakele izithengiswe ezingathi zezisibede ngalodo kodwa sisibulala. Ngoba anti abona ama-sanctions nabulali khonoko abakusho ukuthi a-targeted ukuthi mhlawumbe ku-targete opresident kumbe nabanye abantu nje abaseduzane naye abantu. Ama-sanctions lawa avulala ubudlelwano bamabhizinisi awalapha eZimbabwe laphandle. Kanti ngikhuluma so ubufakazi bukhona ukuthi sinama-banks ethu uwe-fine ababhadalisa izimali ngenxa yokuthi bona bayenza ama-transactions awemali agoqela amakampani ethu lapha eZimbabwe namanye amakampani aphandle
kulemelika
namanye amazwe.
Ye kodwa Juma bayakhuluma abanye njalo bathi khonoko okwenzakalayo kutshengisela ukuthi akuhambi kuhle kwele Zimbabwe, njalo abantu be-December 12 movement kuthiwa abakwazi ukuthi iZimbabwe ime njani nxa bekhuluma abanye abantu.
Ye bakhona abanye abangakwaziyo for sure, but bakhona abanye abakwaziyo ngoba sihlala sisiba labo abanye every December kuma-conference bake bebuye sibile uzosethengela siwe lawo. So I see that aso bonke abangakwazi, but into one abaconvicted ngayo yukuthi bona umuntu omnyama ngake ayekelwe azimele yedwa. Why lifaka izithengiso ezifaka ezinquma ukuthi ona akwanise ukuba le ngqubela phambili ngenxa yokuthi lina le-defender tender layo umuntu omnyama low. So laba abantu laba they don't need to be in Zimbabwe, they don't need to know Zimbabwe, they just need to know ukuthi hayi yekelani umuntu omnyama azimele yedwa nje kuphela.
Umnumzana Joseph Juma lilunga lebandla leZANU-PF, sixoxe laye ekobulawayo.
Uhulumende elandela isisekelo sombuso uzakupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngoMvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center e-Chevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Abantu abaningi abadinga uncedo ezibhedlela babiselwa emakhaya ngenxa yokuthi odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi. Odokotela abakhalala umsebenzi bathi bazabuyela nxa uhulumende kakhuphula iholo labo. Okwamanje umuntu munye ngamunye uhola $40 ngenyanga. Odokotela abakhulume le-Studio 7 ababekhonona njalo ngokuthunjwa kwemkhokheli wabo udokotela Peter Makombeyi osesibhedlela se-Avenues Clinic okwamanje bathi kuzwisa usizi okwenzakala ezibhedlela zikahulumende. Kubikwa ukuthi uMakombeyi lokhu egula kulandela ukuvumbuluka kwakhe eNyabira duzane leHarare ngeviki ephelileyo. Uhulumende uthi kazilutho ngokuthunjwa kwakhe, kodwa abanye odokotela bathi wahlatshwa amajekiseni aphazamisa imicabango yomuntu. Bathi kukhanya elamatshisela emzimbeni aveza ukuthi watshiswa ngomlilo kagetsi. Odokotela abamhlolayo abakayethuleli umphakathi ngabakutholayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Loku engakancwatshwa wayengumongameli uRobert Gabriel Mugabe. Kulezinye izihlobo zakhe ezithi isidumbu sakhe singatshontshwa nxa singagcinwa endlini yamakhaza eHarare, ngakho ke kumele umzimba wakhe womiswe engakabekwa eNational Heroes Acre. Kambe kwenziwa njani lokhu? Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele inyanga elodumo uMnumzana David Mkhabenyana Ngwenya.
Izinto ezintsha phakathi kwesizwe, umuntu nxa esedlulile uyabekwa. Yikho nxa belokhu bemgcinile ukuthi bazamfaka itwayome ngokunye lakho, kusho ukuthi kungaba yisifiso sabo, ngoba konke lokho okufunwa ngofileyo ukuthi afe abekwe. Nxa belokhu bemgcinile asazi lusiko lwabo, kodwa-ke ngapha esintwini sakithi layikho into enjalo, umuntu uyabekwa.
Ye, masikhangele khonokho-ke ukuthi umuntu uyabekwa. Siyakwazi ukuthi kumbe nxa sesikhangela amakhosi sibili ayithathwa efakwa ebhalwini, khonapho umuntu wayefakwa enjani, kuqelwe kumbe omisiwe, kwakusenziwa njani?
Esintwini angithi umuntu uyahlaliswa aguqwe kuhle, ahlale abesehlala-ke phezu kwesitulo abamlungisele sona, besemgoqela-ke ngesikhumba senkomo, abesebekwa-ke engumuntu okhanya ngaluhlezi.
Singathi khonokho-ke kwakuvame kanganani vele?
Hhayi, into esenziwa ebantwini abangamakhosi, umuntu nje engahlaliswa kodwa-ke uyabe vele ezagqitshelwa kungazi kwakhanya ukuthi umuntu ulele. Lokho kokuhlaliswa lokufakwa itswayo ukuthi ome, hhayi, izinto ezintsha. Kwesinye isikhathi kugcine sokuhlupha ngaphandle kokuthi nxa yena watsho njalo ukuthi hhayi ngingafa, lingomise, limbeke ngomile. Yikho nxa bekwenza kuyukuthi bakwenza kulusiko lwabo, hhayi abalwenze, kodwa-ke izinto ezinjalo ngapha esintwini hhayi kayikho into enjalo.
Ye, siyabona abantu bebelokhu bekhuluma sibili abaningi lapha besithi vele abakwazi ukuthi kwenziwa njani. Kulabanye besithi engxa uyaxatshwa njengomvundla, phela ukuthi umvundla ungawuxaba uyawoma kere sibili, bebekucabangela khonokho. Kambe kungenziwa khonokho?
Bazakwenza, kodwa-ke angithemba ukuthi nxa kungasosiko lwabo uNkulunkulu uyakuthanda khonokho. Umuntu uyabekwa nje ngesikhathi someso abamlungisele lona ingcwaba, atsho ukuthi ahlale inyanga yonke lokhe engabekwanga, kumhlupha lokho, ngoba kusasa imimoya esevuka abantu bangaphambana baswele ukuthi kwezinjani, bengaloywanga, sebeloya lusibo, ngoba angaze ngizwe kuthiwa umuntu uyawonyiswa ahlaliswe adolfe insuku ezinde elokhu engabekwanga. Abantu belokhu bekhala besesililweni, ngoba ukubekwa masinyane kukhulula abantu nokuthi badele ukuthi hhayi ovele esehambile uyagcinwa abekwe.
UMnumzana David Mkhabenyana Ngwenya, inyanga elodumo, sixoxelaye ekoBulawayo.
Uhulumende elandela isisekelo sombuso uza kupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngoMvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center e-Chevron Hotel ngo-10 ekuseni, sixoxe ngalolu daba.
Singana masiko
senziwe manje
ngelo baba mkhulu
babelo
bola
lijona njani zulukandaba endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sixoxa ngomnumzana Mike Moyo ozokuthiwa nguye phela inkosi yabelozwi. Lapho-ke sikhuluma ngesizwe sikamambo. Kambe uMoyo wangena njani esikhundleni lesi, njalo bakhona yini abantu abamsekelayo? Sizwile ke esithi kule phupho elehlela omunye wakibo elamtshela ukuthi yena nguye oyinkosi yabelozwi. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxe lo mnumzana Socha Moyo, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeKhalanga Language and Cultural Development Association. Siyakwamukela kuhlelo baba Moyo. Moyo, siyabona ukuthi kulo baba lapho uthi seyinkosi yabelozwi, so-ke akusitshele kambe kuvele kumenjani kumambo kwakule nkosi kwakumenjani?
Inkosi elathi sizwe ngayo, sizwe ngayo kule nkosi esikhona, siyazi asikezi asikabilani lokuthi nje siyazi ukuthi inkosi eminjani, kodwa sizwile ngakho ngamafungafunga.
Singathi vele umambo wayenkosi kumbe umambo kwakuyi umhlaba kwakuyini vele
umambo thina ngokwazi kwethu ukuthi kufana ukuthi singathi thina asiyo bizo elikonde umuntu othile umambo kufana ukuthi uthi inkosi ubani yikho ngaphansi ukuthi umambo kuphela hayi thina sikuzwa ukuthi umambo ngayiphi indlela kwakulomambo tibundule mambo ibani bani mambo chilisa mulu kanjalo nje ya uma ukuthi umuntu ethi ezithi ungumambo sibuzisise ukuthi uba kube kuphathe ngayiphi indlela
so ngokutsho kwakhe lapho uthi phela seyinkosi yabelozwi ngakho lina kuliphatha njani kodwa
athina njengabelozwi asizanke sizwe lutho ngakho yikho into engakusiphatha nzima kumbe njani ukuthi kube kukuthi thina basitelile manje thina eka sikwazi ukuthi kunento enjalo nje siphungukuzwa ngamakhwafuna ukuthi siyakule nkosi yethu thina malozi but asiyazi thina sike bazokhona sibezositshela ukuthi ubukhosi bakhona bumi njani okwakathe sakula nto siyaziyo ngayo
ye siyabona njalo kwakulabantu abavela emashonaland abaningi kakhulu kambe ubudlelwane bangikhona bumi njani khonapho
ubudlelwana bungaba khona kibi ukuthi khona amalozi abhethe kugcwele iZimbabwe yonke le ngoba ilizwe leli vele lonani qina bengaba khona kuZimbabwe yonke le kusiyafika khona kumazambiko lasebuswana asiyazi kodwa ukuthi inkosi ibe yinkosi yethu njengamalozi hayi asiyakuzwisisi kona kuba kuthethe ngathi njalo bakuvumbulule ngayiphi indlela
kukhanya ungazani uthi waphupha kumbe waphutshiswa ngomunye umuntu kumbe kunjani njani kungani kunjalo
hayi isitori sakhona mina ngikasizwisisi kahle kahle sonke kodwa-ke bephupha amantu umuntu onke uyaphupha nje nami ngingavuka ngiphuphile hambe sengathi ngiphuphile kuve sesinginkosi ngingazange ngihlebele labantu batshele ukuthi bathi sekule nto enje esingivelele njengesizwe uyazisa isizwe ngoba kithi even ungaziyo efika kithi khona komadlambuzi la kuzo zonke iy'ndawo zasikithi lesikala ngemkithi esenzeni akula kunayo tenze ekuthuthi khona khona ngayo kube yazisileyo nje asiyazisalathi ekomunithi sekuvele inkosi
hayi-ke abadala bathi ongaphileyo kuyahlola sima lapha kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lamhlanje lo mnumzana Socha Moyo umgcinisihlalo wenhlanganiso yeKhalanga Language and Cultural Development Association silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo woliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uKips Dube lilale
siyawagcina amasiko
wawusenziwe
manjebayawagcina
amasiko
wawusenziwe manje owawusenziwe
manje
okwamanje-ke sike sizwe eziphathelene labatsha silo Mike Hove
yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Steven Sibanda olwela ilungelo loluntu elizweni siphatha udaba mayelana ngesinqumo esithethwe ngabodokotela esingahambi emsebenzini betshengisela imali abayiholayo Steven ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo ebhuti njani so Steven bodokotela sebelesikhashana bengahambi emsebenzini ekuqaliseni babetshengisela besithi ngeke bahambe emsebenzini bengakazi ukuthi udokotela Peter Mgombeyi owanyamalala ngomhla ka-14 kampandula usaphila na njalo baba lesikhalazo sokuthi uhulumende kumele abahlawule imali yabo nge-rate e-interbank ngolwesine odlule udokotela Mgombeyi watholakala esaphila ngasenyabhira kodwa odokotela baqhubekela phambili betshengisela besithi yebo udokotela Peter watholakala kodwa abakatholi imali abayifunayo ngalesi sikhathi sinye lapho abodokotela betshengisela kulabantu abaningi ababhubhayo ngenxa yokuthi abatholi usizo olufunakalayo esibhedlela wena njengomunye olwela ilungelo loluntu elizweni yini umbono wakho mayelana ngalokho okwenzakalayo
iqiniso ngelokuthi uhulumende wasezimbabwe kumele aqala lungisise udubolikhona ezimbabwe nokusilakala kwemali okwesibili ngokuthi imali abayiholayo kayeneli abafuna ukuthi bakusebenzise ngakhala kwamanje i-1 year is equivalent to 20 bonds and amadokotela enxa yehola 1000 ukuthi bafola imali le-100 years. So nxa betshengisela babezama ukuthi ba-expresse umbono wabo kuhulumende wasezimbabwe. So odokotela batshengisela ukuthi ano kasisabi ngemali esiyikholayo. Ekucineni bagcina bethumba engathi ngumongameli wabodokotela babesenza into enhle bona bayetshengise bona no qalani lisithendekisele umuntu umongameli wethu umkhokheli wethu angithi ubana sikhulume izikhalazo zethu uhulumente wasezimbabwe kulusizi ubana abantu bayabhubha ezibhedlela but asondaba aso problem nabadokotela iproblem kahulumente wasezimbabwe.
Steven, sikhangela umsebenzi wabodokotela bona bayathatha isinqumo sokusiza wonke umuntu nxa sixoxisana ngendaba ezempilakahle ngesingizi sithi an oath to save lives. Kulesikhathi lapho abodokotela betshengisela abantu bayabhubha,
sisekela bonke izigulane labodokotela. Siyakhangela esikhathini odokotela baleemuli zokuthi babazigcine. Siyakhangela izigulane nelungelo lokuthi ziphile. Uhulumende kumele uyole olesinqumo sokuthi abone ukuthi bonke abantu ababili bayaphila.
Isimo somnotho elizweni asimanga kuhle, Steven. Uhulumende yena uyakuvuma lokho, uthi uyazama ngamandla akhe wonke ukulungisisa lokho. Ababalisi bayatshengisela ngendaba leyo emali efanayo, pho kumele kwenzweni ukuze udaba lolulungisiswe?
Uhulumende wethu waseZimbabwe esinayo kwamanje so far akekho into athe waseyilungisiswa. Ngingacalama ababalisi bayatshengisela, odokotela bayatshengisela, mhlawumbe kuma-civil groups bayatshengisela, but uhulumende waseZimbabwe akekho into athe waseyilungisiswa kwamanje. Izinto ziyakhwela everyday, ama-prices agoing high, ngakhala i-rate even iyaqansa everyday. So akekho into esiyo uyayilungisisa.
Bona ngani uhulumende ulakho ukulungisisa udaba lolo na?
Hhawu, uhulumende esilayekalala kusasa labantu akunafuture eZimbabwe lapho. Andibana singakhipha umgabe ngalesiyana isikhathi, ngabe into lokhu ezilungile kwamanje.
Manje kumele siyenze njani ngoba yena ubaba uMnangagwa uthi usakhona until 2023?
Yes, iqiniso yabe khona according to i-constitution esilayo kwamanje kumele abe khona until 2023. But iqiniso on the ground into azimanga kuhle. I-rate iqansa ngenye indlela ongayicabangelayo. Uma ungadinisa 1 year sinikwe 20 bond ekogesi. So siyabe sithiya ngapha, akulapho esiya khona.
Hhayi, siyakuzwa Steven, isikhathi esesidliwe ngangoyi. Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga sapho leZimbabwe.
Isikhathi du mthwakazi omuhle namhla kuhlelo besilomnumzana Steven Sibanda. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami khona kuTwitter, njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Lingakhohlwi phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Sisakaza ekhasini lethu ele-Facebook VOA Ndebele. Kwanele kwalamhla, olevalelisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hove. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye-bye!
Siyabonga kakhulu ke Mike Hove. Sonke isikhathi sokholo lwesiKristu silo ntungameli komo. Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ntambama kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngifuna ukubala kwabaseRoma ichapter ka-12 iverse ka-2. Uthi yena uPaul lapha ebhala, lingalingisi lumhlaba kodwa liphendulwe ngokwenziwa zibe zintsha ingqondo zenu ukuze libonisise okuyintando kaNkulunkulu lokulungileyo lokwamukelekayo lokupheleleyo. Ngifuna sinanzelele namhlanje ukuthi uPaul lapha ukhuluma iqiniso eliqakathekileyo ukuthi yena kumele kwehlukane indlela okucabanga ngayo umuntu okuKristu lendlela okucabanga ngayo umuntu ongekho kuKristu. Kutsho ukuthi nxa ngachasa lapha ngathi mina indlela ehlukanisa umuntu ongumKristu lo muntu ongasomKristu yindlela umuntu lo ocabanga ngayo, yingqondo olayo. leyo into eqhakathekileyo uPaul lapha sitshengisa yona. Uthi yena lingalingisi lumhlaba. Kuthi ukuthi lapha yikusikhuza njalo yikusiqondisa njalo yikusitshengisa. Siyananzelela lapho ukuthi unxa ebhala uSolomon kuzaga ichapter ka 23 verse 7 uthena vele indlela umuntu ocabanga ngayo yikho lokho ayikho khona. Kuthi ukuthi wena singathi nxa sikufinqiza uyingqondo oyicabangayo. Yonke into oyiyoyona yileyo ephakathi kwengqondo zakho. Ibizwi likaNkulunkulu lithi lona nxa uKristu sephakathi kwakho kakuguquli inhliziyo yakho kuphela kodwa kuguqula lomqondo wakho lendlela ocabanga ngayo ngoba into esengqondweni yakho uba yikho khona kuwena. Baningi abantu esibezwa nxa bekhuluma uzumangala ukuthi kambe lo muntu ngumzalwane yini ngendlela akhuluma ngayo. Kuthi ukuthi izinto azikhuluma zivele engqondweni zakhe. Uyezwa la ngendlela adlala ngayo nxa ehlekisa abanye ukuthi akunamehluko lo muntu ovele ngamazwi uNkulunkulu. Kambe wena kuyini okutshona kusengqondweni yakho? Into engakuyangisa kumbe into engadumise ngaletha uduma kuNkulunkulu. So ngibuza lowo mbuzo ngenzela ukuthi uzibuze ukuthi kambe vele wena ingqondo yakho seyaguquka na. Ingqondo yethu kanti iguqulwa njani? Ingqondo yethu iguqulwa ngento eyodwa, yikubala lokulalela ilizwi likaNkulunkulu. Nxa sibala silalela ilizwi likaNkulunkulu, siyathatha ingqondo kaNkulunkulu esembhalweni wakhe ibe yiyo engena phakathi kwethu, ibe yiyo esesicabanga. Yazi kuyamela ukuthi uthi nxa uthandaza uthi mina ngifisa ukucabanga imicabango kaJesu. Mina ngifisa ukuthi ingqondo zami zibuswe imicabango kaJesu. Akumelanga ukuthi ingqondo zakho zibuswe imicabango yezinye izinto. Kanti uJesu yena wayecabanga njani? Asimkhangeleni nxa esahamba lapha emhlabeni ukuthi uJesu wayecabanga okokuqala ukwenza lokuthi aphutshise inhloso kababaya wakhe. Yinto yayisemqoka emcabangweni wakhe. Wayesithi nxa ebuzwa ngabantu, ekhuliniswa ngabantu, ethi hayi mina ngilapha ukuzoyenza umsebenzi kababa. Ingqondo yakho lawe mzalwane wami ayigcwaleke ngentando, ayigcwale ngomsebenzi kaNkulunkulu. Ngithi umqondo kaNkulunkulu umqondo owawulesineke, umqondo owawulokuxolela phakathi. Ulesineke nxa ubona abanye abantu, unjalo uyaxolela yini labo abakoneleyo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba egama likaJesu size engqondweni zethu lapho esiphambuka khona. Abalaleli bethu abagulayo abangezwa kuhle emzimbeni baphilise egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Siyabonga kakhulu ke ntungamili Nkomo. Wezemidlalo yenguqu, iqembu leZimbabwe Warriors linqobe eLesotho 3-1 kumdlalo weAfrica Nations Championships odlalwe namhla eNational Sports Stadium. Amaqembu la azadibana njalo kunsukane ezilandelayo emdlalweni wokuphindisela ozadlalelwa kweLesotho. Singayehlukani ukuthi sike sikhangele indaba ngamafitshane ebesigokhela namhlanje. Abalandeli bebandla leMDC batshengisela edolobheni leNew York ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa elungiselela ukukhuluma emhlanganweni weUnited Nations General Assembly. UDokotela Peter Makombeyi uwakuthiwa uthunjwe ngamapholisa ensitha lokhu esesibhedlela eHarare. Kube sokusithi ke iqembu leZimbabwe Warriors linqobe eLesotho 3-1. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.